awungqongqong uleleni ngicela ukuze kusezulwini lami awungqongqong uleleni ngicela ukuze kusezulwini lami awungqongqong uleleni ngicela ukuze kusezulwini lami ngifuna